Umfaka Ngwenya wathulele intatheli zindaba zemidlalo ugwalo oluqukethe imicijo elithumi yetsho izithembiso athi uzazifeza nxa engakhethwa ukuba ngumsekeli kamgcine sihlalo weqembu le-Islanders. Le micijo igoqela ukutholela iqembu le-Islanders usekelo lwemali kwabezamabhizimisi, ukuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwabasekeli kanye lenkokheli yeqembu, kanye lenguquko okumele ibe khona kuzisekelo sombuso weseqembu kulandelwa inkuthazo yenhlanganiso ye-FIFA. Ngaphansi kwenkokheli kaNgwenya, inhlanganiso yabalandeli beqembu le-Islanders eHarare iphathise kakhulu iqembu leli ngokulitholela indawo yokuhlala lezinye indingeko eziyabe zifuneka nxa lidlala esigodlweni. Njalo uNgwenya uthembise ukuba uzenza ukwedlula lapho nxa engavotelwa kukhetho oluza kuba khona ngenyanga ezayo.
Ngikhona mina, ngicela uncedo lwenu, ngiguqe ngamadolo. Ngifuna lingivotele, lingamvotela lapha lizabona iclubhouse leyintshintshile, ama-TV abazaba ngu-4 within a month. Ngehluleka khonokho lina as the owners of the team dismiss me.
Ezinye izithembiso zikamfoka Ngwenya zigoqela ukuvuselela iqembu labesifazane ele-Highlanders Royals kanye lokutholela amaqembu abasakhulayo abafana usekelo lwemali. UNgwenya uthi yena engangena esikhundleni uzakhuthaza ukuba inkokheli yeqembu yemukele indlela zakulezi nsuku ezokuthumela imibiko ebulenjini, ngoba ukungabi khona kwazo kudala ukuba abalandeli beqembu bakhohliswe ngosomangase. Abanye abakhangelele ukuncintiswana loNgwenya kumkhankaso wokuba ngumsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Islanders ngabagoqela ophethe lesi sikhundla umgcini Sipho Mpofu kanye nosomabhizimisi uKenneth Mhlophe. Olunye ukhetho okumele luqhutshwe uqembu le-Islanders ngolokudinga umphathingcebo omutsha okuyisikhundla esiphethwe nguDonald Ndebele, yena othatha indawo kaJerry Spanda owachiya wakhokhela iqembu leBulawayo City. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.